Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Elingani fuga njani zilugandaba wala mgele msakazo eni we studio 7 ngolosibi di msazuku 15 mpalagazi 2020 ngu Chris Gande. Endabe nizetu la mshanje. Umonga meli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekweze izinga le migoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama mask entanyeni lingasalandeli limigoqo.
Asinasi siqiniseko salokho kodwa njengoba umongameli osho phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu.
Ibandla le MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo lanxa wayesiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe esithi kawumiswe lomhlangano.
Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le i-expulsion letter bengakaphenduli lolo daba.
Elemelika liqale izolo ukuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus.
Ya ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoqile.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usekweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama mask entanyeni lingasalandeli limigoqo. URamaphosa uthe ngalokho inani lababanjwa igciwane le coronavirus liyakhwela nsuku zonke kulelo lizwe. Izolo uthi kulabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abatholakale belegcikwane leli ngelanga linye. URamaphosa uthe lanxa bengakakhuphuli izinga lokulimuka kumbe ilevel ngesiNgisi sokuzengezelelwa amahola ekhefyu njalo kubotshwe ziqine kumigoqo ebivele ikhona efana lokugqoka amamask, ukuqhelelana kunye lokuhlangana abantu bebaningi sikhathi sinye. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vuso Moses Banda.
Njengenhlanganiso ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus kuyinto engasiphathi kahle ngoba ziningi izimpilo ezilahlekayo kanti njalo kunemithelela nemiphumela emubi kwezomnotho. Nakhona sisiza ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi abantu sebenokungaziphathi kahle kakhulu sebeziphethe kabi kungaba yikhona kuyimbangela ukuthi kube nokubhebhetheka kwalomkhuhlane. Asinasi siqiniseko salokho kodwa njengoba umongameli osho phoyela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu. Kodwa abantu ukusukisela ngesikhathi kusavaliwe kuno level 5 abantu bebeboshwa nsuku zonke beboshelwa ukuthi cha ngabalandela imigomo, kwathi namasokudluliwe makuzovula umnotho ko August to September bekungekho ukuthena okwehlukile kodwa ukukhuphuka sesikuthola ngalesi sikhathi yikho lokho mhlawumbe singakwazi ukuthi imbangela kahlehle ngaba yini kanti njalo kuyinto esikhathaza kakhulu.
Sizwe umongameli Ramaphosa esithi yena kukhanya iningi bese licabangela ubana igciwane alisekho yiko esesithi ngekhisimusi abantu bangabi baningi. Ungathini wena sikakhulu sikhangela ukubana igciwane leli lingani selimemethe kanjalo?
Amanyathelo sethu ngumongameli ukuthi ikhisimusi kube nezinqumo ezone nemhlawumbe nemithetho nemigomothizeni yokuthi kwehlise izinga labantu lokuthi bavakashe kumbe bazijabulise. Ma empeleni kuyukuthi izinga lomkhuhlane liyakhuphuka kulinyathelo lihle kakhulu lokho ngoba phela kuzogwema. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe into bekufanele iyenzakale ukuthi ngabe abantu bayafundiswa ngobungozi nangokuba khona ngempela, hayi ukuthi abantu bebecabanga ukuthi sokunokwehla okutheni yikhona okuyimbangela. Ngoba abantu abakaze kusukela nasekuqaleni abantu umkhuhlane wafika beziphile impilo yabo kanti baqhubeka futhi nasemalokishini bephila ngendlela ababephila ngayo nalapho kade sikulockdown. ukukhuphuka kwemkhuhlane ngalesikhathi kuyinto nathi engazisingazwisisi kahle kahle ngoba umkhuhlane uqala ukwehla masiqala ukungena esikhathini sesihlobo sokushisa kodwa manje ukuthi siyaqala ukukhuphuka ngoba uyakhuphuka kwelaseMelika nelaseEurope lapho esazi ukuthi kuyabanda khona yikho ukukhuphuka siyakuzwisisa lokho asizwisisi ukuthi ngenxa yani umkhuhlane ukhuphuka lapha kuyinto esisafisa nathi sizwisise ngoba kubukeka sengathi osopolitiki nabo sebepolitika ngezimpilo zabantu
singathi kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukubana limemetheke leli gciwane lona kade selingani selinganeni
Ngendlela esibuka ngayo bekungafanele ngoba nokushisa kuyashisa kanti nomkhuhlane wophepha nje awukho kwelase Africa ngalesikhathi ngoba sisazi ukuthi sesike seza ukuthi cishe lomkhuhlane uhambisana nophepha kumbulo hlobo luthizene lolophepha kufanele ukuthi kukhuphuke phela emazweni anamakhaza ngalesikhathi into engathi yasisolisa sike sezwa lo ohambisana onguye nophethe ezobulungiswa uChief Justice ekhuluma ngokuthi lemithi yokugoma le kunokungahambi kahle kule mithi kanti nabantu bagcwele insolo ukuthi ukukhuphuka lokho esikubona kweyibalo sokungenzeka phela ukuthi kungabiki ukukhuphuka njengo bempeleni kunokukhuphuka kodwa kuyindlela ukuthi uhulumeni athole isizathu sokuthi athenge lomuthi wokugoma ozokwenza ukuthi unikezwe abantu bonke ukuba yindlela yokuphakamisa ezezimali mhlawumbe emankampanini thizeni kungakho sesithi abantu bangafisa ukufundiswa bazwisise kahle ngoba sokunezinsolo eziningi ezokuthi lomkhuhlane lo empeleni ngathi sokupolitika ngawo sokuyindlela ekufuna ukuthi kwenzakale into ezithile
umnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili eZimbabwe ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo oyedwa ngowemaSwingo kuthi omunye ngowemanicaland ngasikhathi sinye kulaba likhulu lechumi elilokubili 112 abangabanye abahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus izolo
Yebo 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 mtsaka lomuhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwezi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela kuCOVID-19 saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi iningi lezizalwane zalelilizwe zivame ukuphindela ekhaya ukuyobona izi ishobo labangani silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama
Ivandla leMDCT lithi umhlangano walo ukukhetha inkokheli iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ungomunye wabancintisa ukuba ngumongameli waleli bandla Uthele intatheli zindaba izolo kobulawayo ukuthi lomhlangano uzakwenzelwa ehoteleni leRainbow Towers eHarare. Ukuze sizwe okunenge ngalomhlangano sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Ibandla lihlele indlela ephepile njalo engaba isibonelo ekuthini nxa kusenziwa imsebenze emkhulu njengale ngalesi sikhathi sombhuqazwe weCovid kumele kwenziwe njani indawo lapho okuza kwenzelwa khona lomhlangano iRainbow Towers indawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu 4000 kodwa lindawo ilenkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhasha ngenyawo so ebandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame benanzelela ukubana kabasondelelane eduze kathi njalo bayabe begqoke ama-mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizwa bayabe bethwalwa ngamabhasi besuka kulawo kulezo nkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni bayasanitizwa bengena ebhasini basanitizwe bephuma ebhasini ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona eRainbow Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100 kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu 1000 abazabe bekhangela abazabe bayabakhangela kubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki kanti njalo futhi ibandla libize iMinister of Health ukuthi layo izabe ingenela ke inanzelela kubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle namapolisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku 3000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka 2500 layo 3000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seliyiziqephu.
Hayi mphephetha ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe-Extraordinary Congress ngoba kuswelakale inhlanhla kwabanye. Okunye kwakhona kungaba izifiso zabo kubana ibandla lidabukane kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi kupolitics kwesinye isikhathi abantu kabazi bavumelana konke ngezikhathi zonke. Sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization eyinye ehlukile mhlawumbe kule MDC TV. Kuyatholakala lokho akumelanga kusimangaliso kodwa into okumele siyinanzelele ukuthi i-Extraordinary Congress ilethwe isinqumo ese Supreme Court ekade sihlezi phezu kwe-constitution ye-MDC. Okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele-Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje owayengunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Bednico Bebe waxotshwa ebandleni leli wasa lolu daba emthethwandaba ukuthi kumiswe umhlangano lo. Uthi usefake umfutho kusicelo sakhe ukuthi sithoniswe ngesiphangiphangi.
Udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhlaka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole i-suspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye-constitution yebandla. Abazange baphendule ke abe-MDC kanye lo-president ukuthi udaba luphuqubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le i-expulsion letter bengakaphenduli lolo daba. Semfake olunye njalo udaba lwe-review olokureviewa i-expulsion ngenxa yokuthi ke bavele ngabantu abanobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphenduli ngoba into kazibamelanga kuhle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuso. Sengidecideke ukuthi ngifake okuthiwa yi-court interdict agent chamber application for a court interdict. So ke agent chamber application iyenzakala ukuthi izwiwe ngesiphangiphangi engibona izwaziwa ngesiphangiphangi ngakapheli iviki njalo i-Saturday ingakafiki.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uza yekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana i-Congress iqhubekele phambili akhona yini amanye amanyathelo zawathatha?
Amanyathelo maningi angaenzakala kanti kodwa engingakutsho kwakade sizithi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni. Asimeleleni ke i-High Court ukuthi izakhipha impumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.
Umnumzana Bednico Bebe wayelilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ngomsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet ele Newsbox lithi umhlangano weSADC oyenzelwa kwele Mozambique usunqume ukuba inkokheli yalumanyano kumele ihlangane ekuqaleni kweminyaka ozayo kukhulunyiswana ngodaba lwabahlamuki besiMoslem khonale eMozambique. Umnangagwa usemhlanganweni lo lenye inkokheli ebalisa umongameli wele Botswana uMokwesi Masisi weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo akhonale kwele Mozambique uPhilip Nyusi. Iphephandaba leChronicle lithi kulamantombazana amabili asafunda esikolo kobulawayo azibuleleyo ngoba esezithwele. Leli phephandaba lithi amantombazana la ngabanye benkulungwane zamantombazane asezithwele ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini ngenxa yobhubhane lwecoronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Banibonani kuStudio 7. Mina ngilombuzo la ukuthi ama sanctions okufakelwa izimbabwe kufakelwa ama sanctions yayisazi na ukuthi izafakelwa ama sanctions ngendlela ukuthi uSmith ube ngaphasi kwama sanctions kodwa sibeke sikubona imali kaSmith isebenza intuthuko isenzakala ngaphansi kombuso kaSmith. Okwehlula thina kathesi government ekhona kumbe kufakele thina abantu bezimbabwe kumbe kufakele igovernment akasikwazi, sicela ukuthi igovernment isichazisele kahle ukuthi sawonani ukuze kube lama sanctions kumazimbabweans.
Anginjani lonke basazi basithuthu seve ngiphisela umnyaka omuhle ophelayo ngithi inkosini yami yaliphathisa lonke izalethi simusile abaphilile ngiye khona ngapho Sadika Manesha Chetani Treja Sigoletu Dona Kristen Kampan Wafusiani Lepiranjani Vichy ngithi likhule lizigcine ikorona iyaphambili bantwana lingazelele kobana ikhisimusi seduze lingadlali likhulu lamabreak. Please please siyacela nazelele ama-mask social distance ligcine khonokho.
Zanibonani bantu bakithi, ninjani ngezindawo siyazizwa nje ziphatha amandla zezanufefu zisikhuluma kabi nabantu abasebenza eGoli zitide ezingena lo mkhuhlane elizweni. Umkhuhlane kuzothi kuyibo abahlukumeza abantu ababulala abantu. Ikorona lezanufefu mehluko kubi anti into eyi-1 wabe bengazuka amakhwapha bona kuyiba ababulala abantu nabo bayabulala phela bezanufefu. Sengazokuqamba amanga bethi kona umkhuhlane ungena la abantu abasebenza emanzweni kanti bona bayini babizwani bona ngoba ngamasipela ngababulali bafana lecorona into eyi-1 sabula mehluko. Into engijabulela abafowethu kwabayehle baye emakhaya noba nje kusizimela kusinda ngoba isimo sethu sike sabasibika kodwa nginesifisa ukuthi uma bengafika nje ekhaya besiza siza abadala injivilime laphana ichilimela kudadewethu bencedincedise laphana ngoba eshe thina phela siyazi sesihlala egangeni asisaphile ekhaya atleast ma ungathi ubasizile kancane kuba ngcono le ndlala itikuwafuka kancane ngoba indlala ingangena ebantwini isuke iy'nkinga. Into esibungelayo ukuthi uma bengaqina nje abafowethu beshiye bencedisile hayi ilizwe lakithi isitwalisenzima ukuza nje bevuka bekhuluma loba yini abantu bezanupf and bakhuluma nje njengabantu abasephusheni phela kwela abazazi into abayikhulumayo khuluma amanga kuphela bakhuluma amanga wodwa ngokuthi amabhoda abevalelweni icorona vele ivelise ekhaya kuyizanupf corona vele izanupf phela kula muntu ongakwaziyo mnangakonje ukuvala ibhoda uyabesiza kuphela mara vele obvious icorona nguye vele.
Siyalibonani kustudio 7. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukubonga ngey'nhlelo zenu elisipha zona lale ndaba elisipha zona ngokwethembeka kungakhethi ihlangothi okwenza abantu bekwazi ukuzibonela ukuthi ikuyini ikuphi njalo kwenzeka ezweni lakithi. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile nto eyenziwa ku-MDCT eyabomakhuphe halolwana lunxuwa lolwana akusela lutho nje. So into ngayithola nje imipankwa lako konke ngoba konke labana abantu angazi lokuthi singababiza sithi yini ngoba hayi abalantu abazoyezela iZimbabwe vele le future yabo vele ayikho kupolitics wonke nje labana bakupolitical dustbin nje indoda eqothe ngaba khona laphana uAbednego Bhede hayi laba abanye laba akulantu abazayenza ngithanda ukubonga iqembu leMDC Alliance ngento abazenzayo i-1 million campaign ababayenzayo bekhohlwe ne-side show leyenziwa ngabothokozane Khubu bona baconcentrate ezintweni eziyakha ikusasa elingcono bengena emakhaya kuma-reserve besenza ikhampeni yabo hayi uma kukuthi abantu bakhankase kahle noma ukutshontsha ngeke kuze kubasize
kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha kanti yena i-Supreme Court yathi uKhuphe axoshe ama-MPs e-alliance yini kumbeni yathi yona into wasihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini kanti manje waye bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga e-alliance kunokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court azange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhu ama-councilor lama-MPs awe-MDC alliance yathi akuhanjwanga kuhle kumele bahambe baye ku-Congress bangavela ku-Congress yikho lapha okuzabuya sokuletha into zihamba njani kanti manje yena uKhuphe ubhizi ngokubakhipha kanti esiku-ama-biologies abasafuni kuwenza baye bengasafuni ukwenza ama-biologies futhi abekwazi ukuthi wenze ama-biologies futhi izawini i-alliance futhi njalo yena uKhuphe ma engena ephalamenti umelele bani abantu bakhe bona basephalamenti bamelele apha ama-constituencies ngoba abantu vele zababafuni bamele bani lo muntu engiyabameleyo ku-constituency ukuthi bamele ukuthi khona bancedise obani abantu sifuna abethu bona abezele ikhethi
anyambangala nje mangisizwa amatonga ayithi ajabuliswa ukuthi umnankagwa ukhuluma isihlobo sabo waye bengakhaleli ukuthi khona ebanikeze ukudla kumbe baholise imali kumbe abayimbele imigodi kumbe abafakele ama-sanitizer ebantwaneni ezikolo lapha dani ukuthi bejabuliswe ukuthi utawukhuluma ulimi lwabo kusizani khona lokho and uzogijimaye khona aye bancenga ngomumbu obolileyo namabeli abolileyo istedi ukuthi kube ngawo ngabantu abacabangayo kuthi isikhathi sonke wayekuphi ebuya esizokhuluma manje angithi uyabona vele ukuthi akasela support yonke indawo usehamba engene emazweni ezindaweni lezi ezingakhanyiyo lezi efake isupport ngoba ebantwini bantwini vele akhula umuntu omfunayo lo muntu abantu bakhathele ngaye lelizwe lakithi selangena lokhu ukutshontsha ukhetho le nto leyo kumele ibhekwe ngamehlo abomvu yinto ekumele ibhekwe impela ngoba sekusezakala loba yikuphi nje ama-election asetshontshwa loba yikuphi sokuqebezela le nto lena azi ukuthi konizanu phefu iyafundisa ubani umkhuba omuke osugcwele kanje abantu sikhathele ngale zanu phefu le sikhathele yilaba abantu laba abantu abaphili kahle elizweni ngabo laba abantu and ngizusizi ngalaba abantu abadilizela izindlu ngapho kuthi abantu behlala ezindlini becathela i-corona ngapho abantu badilizela izindlu abantu balala emazweni kodwa laba abantu abalashemu labo mina angazi ukuthi ngobaba bobani ngomama bobani abantu abalenhliziyo ezimbi njengabantu bezanu nangazi umabona abantu abanje
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Idale elikhetha umongameli elithiwa yi-Electoral College izolo lenze ukhetho lokugcizelela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli ngenyanga edluleyo. Inyathelo leli libonakala njengesibonelo nje kuphela esokugcizelela ukhetho, hathi ukhetho lwesibili. Kunjalo nje abantu baqale izolo ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazo lo ubuvele usubhoqile, so abantu abaningi vele bawulindele kakhulu. kakhulu kakhulu so sikhangele nje ukuthi kuza hamba njani ngokuwahlukaniswa kwabezibedlela lokuthi bazaqala ngobani kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga
wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapha
ya umumo we-virus lapha esikhona thina actually ngise-India umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga ama-records every day hayi vele ama-counties wonke sibili ami mazonzo ya amadlodlongwana ngenxa yokuba umumo lowo kawukhanye ubuyela emuva ukhanye lokhu uqhama so ugovernor walapho u-Holocomb uthe abantu baqhubeke begqoke amamaski lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki
lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni leStudio 7 eseOhio. Isigqibela ke uhlelo lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi kisikhangele ebesilazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli i-Congress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Lanxa oyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe ehambise lolu daba emthethwandaba esithi lumhlangano awumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.